injongo yami ukuthi khulume ngendawo yeground kodwa kube le solution ebakhona ngiyazi ukuthi mhlawumbe kungaba nzima kakhulu ukuthi laba abakwenzayo behanjiswe kumbe ekhoti kumbe ejele njengoba kuyibo abaningi bakhona ababusayo but ngibona ngani kukhona ongenziwa especially for abantu abalinyazwayo ngesikhathi se-ground abafelwayo kulabantu ababe laba abobaba kumbe amadoda kumbe umkabo whoever oyesesotheni wabulawa ngeleso sikhathi kumbe oyisivo sevent wabulawa abangatholanga amapentsheni abo bona ngani into engalungisiswa leyo lula nje kungazange kwaba le nkinga
abe komishini ekhangelane lokuxolelana iNational Peace and Reconciliation Commission ababone lifilimu ekwethulweni kwayo izolo bathene
for the first time bathole information enye mhlawumbe abangakaze beyibone ukuthi into eguground le inxa sikhuluma ngayo ayisiyo into yepolitics bona ngani baza suka lapha behambe behlala phansi bezama ukuthi bethole indlela zokuxazulula indaba le bona ngani most of them we really moved about the issue and the really deeper understanding with the scrum and ground scrum ngani ngoba isikhathe abantu esingenxa abantu bekhuluma ngeground bacaba ukuthi nje hayi kwakuyinto phakathi kwamashona lamandebele but it's more complicated than that
okhulume lenhlangothi zonke kule filimu okhulume laba bengama dissidents wazokhuluma laba beku 5 brigade ababe ngama dissidents bona bathi
uzananzela ukuthi kukhona undoda engikhulume layo laphana othiwa nguhilari wayeku kwi-distant lapha okhuluma ukuthi yena waba li-distant ngoba wayehlukuluzwa ye siyakwazi ukuthi bakhona futhi abanye abantu ababe ngama-distant ababehlukumeza abantu so ngibona ngani some of these issues ayisibo wonke umuntu waye li-distant waye ngumuntu o-right so labo bahlukuluza abantu kuningi okwenzakalayo so wonke umuntu uya-explanation yokuthi indaba ayenza lokhu ayekwenza.